Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, onqobe ukukhetho lokudinga umeli wenothona edalele parlamente umnumzana Themba Mliswa ubonga umnumzana Morgan Tsvangirai ngokunqoba kwakhe.
Ngokungakhohlwa phela ukuthi izani ingaluza ama-election kuningi kakhulu yabikilizi abaningi babo ukudla kwejele abanye babo sebebakhulu bakhe bashaye atatakhi bakhe.
Izakhamizi zeGwanda ebezifuna ukutshengisela phezu kodaba lokusilela kwamanzi sezimisiwe ngoba unkosikazi Grace Mugabe uza kwethekelela leli dolobho ngalelo langa.
Kodwa sile sicele i-opportunity yokuthi nxa kuvuma sivele sithathe i-opportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuba abasakhulayo bebandla leZANU-PF kumele basuke endaweni abayithumbayo bakha izindlu zabo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onqobe kukhetho lwe-by-election lokudinga umeli wenothona edalele parlamente ngomgqibelo umnumzana Themba Mliswa namuhla ubonge amabandla aphikisayo agoqela ele People's Democratic Party lele MDCT ngokumsekela kulolu khetho, kodwa wasola ele Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Umliswa utshele iStudio 7 ukuthi nxa kungaba lo manyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho luka-2018 kumele ukhokhelwe ngumnumzana Tsvangirai. Umliswa uncintise kulolu khetho ezimele wathola amavoti afika phose azinkulungwane eziyisishiyagalolunye 8,927. Obencintisana laye elilunga leZANU-PF umnumzana Ronald Chindeza uthole amavota zinkulungwane ezedlula kancane eziyisithupha i-6,192. Obemele ibandla le-NCA umnumzana David Choga uthole amavoti angaphansi kwalikhulu. Umnumzana Mliswa wethekelele umnumzana Tsvangirai endlini yakhe namuhla wambonga ngosekelo amuphe lona labasekeli bebandla lakhe kulolu khetho. Kungelani lokunqoba kwakhe, uMliswa uthi ibandla leZANU-PF lizame ukuqilibezela kulolu khetho ngokuthenga abantu ngokudla kodwa kwehlula. Lo ngumbono ovezwe njalo ngamabandla aphikisayo agoqela lona LMDCT lele-PDP kanye lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Election Support Network, yona ethi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kuka-2018. Sixhume umqoqi obona ngokuqutsha kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Bednego Pepe sambuza ukuthi ukunqoba kukaMliswa kungaba kuveza na ukuthi akusela kuqilibezela kukhetho.
Ngingasikhuluma ngezano esifika kuqilibezela sebe sikhuluma ngama-constituencies angu-210 yona isima ukuthi ithole adlula i-half or i-majority of the 210. So ngesizathu esifananayo kungenzakala ukuthi iZANU-PF bebebambile yini kodwa ababambanga kaqina. Izizathu zimbili. Izizathu yikuthi bafuna ukuthi babone ukuthi kona nxa kungahamba kunje kungazange kuzisetshenziswe ukuqili kambe i-result izaphuma njani. Leso sizathu naleyo yasekelayo. isizathu sesibili nesokuthi bayalwa bona bodwa. Ngenxa yokuthi bayalwa bona bodwa, kunabanye akade befake i-candidate yabo engulo owezano kade kuthiwa ufakwe yizano. Ngathi mina ngwe-G40 kakhulu ngoba umuntu ongefakele i-candidate okade ehamba amatomi kasukulu. Kodwa uyakwazi ukuthi kuzani PF kule G40 elakhosi. Okwesibili, khonapho ngokukhuluma konke okufana nayo, ungakhohlwa ukuthi ama-obstacles ahle a-declare ukuthi thina sizafaka umlisa, sisapote umlisa, kungakaze kwenziwe le nomination. So zonezani izizathu zombili ziyatshengisa ukuthi hayi le isingaba yinto elokuzalo phakathi engeke yasinika ubuqotho bokuthi sithi thina izalo kayisarikiyarika. Yiyo into emqoka yona leyo. Into emqoka okwesibili engifuna ukuthi ibalule futhi ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi ungakhohlwa ukuthi izani PF esifana nayo ikhontestelayo ililiswa eHurungwe kibo kwakhe lapha azalwa khona. Bamqile khona le kibo kwakhe. Shuwa okuqakathekile okufanele sikunazele ukuthi kambe izani ngathi yamqila kibo lapha azalwa khona umliswa ibisisehluko kuyamqila enothomi lapha angazalwa khona. Kukhona okukhona esingakuboniyo angelihlo lenyama kodwa kukhona kucatshile kuzavela ngokuya kwesikhathi.
Ukudabuka phakathi kwebandla lezanu PF ubaba Bhebhe othi kungaba kube lesandla ekunqobeni kukamliswa singabona futhi kulivulela indlela ukubana lani linqobe kukhetho luka-2018
okungafanele ngasikuvalele ngaphandle okungaba liqiniso ukuthi nxa sebesiya kukhetho luka-2018 abezanu la nxa bexabana benjalo bangakwanisani ukuthi baqaphulelane ukuyiphisi konoko okukhona ukuthi hayi lawe mnanta kwabamba lapho uthule namphoko bamba lapho uthule mina mgabenza kuba lapha nami mbambe lapha ngithule ahlambeni madoda ngenxa ukuthi wonke umuntu uzabe ethethe ukulicata kwenyama abasozebalo bazahamba bayasebenza ngedisenda amaqatha benyama bonke bobathathu. So labo bazalwe nabantu babo abalandelayo ngimba aza bakhuza ukuthi hayi akelekele ukuthi liba ngumshindo lapha sifike siqale sidlule umshindo zawenza singadlula ama-election ngoba ungakhohlwa phela ukuthi izani ingaluza ama-election kuningi kakhulu yabikulizile abaningi babo ukudla kwejele abanye babo sebebakhulu bahle batshaye hatathakhi
umnumzana Abednego Bhebhe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda iyabuzana ukuba iqhubekele phambili nango kutshengisela kwayo isola ukusilela kwamanzi kuleli dolobho ngolwesihlanu kumbe ilalele amapholisa ona athi ime kancane ngoba umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe uzaba esethekelela leli dolobho ngalelo langa. Inhlanganiso yeGwanda Residents Association eqoqa lokhu kutshengisela ithi ngokwesibili amapholisa eyalisa ukutshengisela. Ngeviki edluleyo amapholisa athi awaphiwanga isicelo sokutshengisela kuselamalanga ayisikhombisa usuku lokutshengisela lungakafiki njengalokho okufunwa ngumthetho. Sixoxe lonobhala weGwanda Residents Association umnumzana Maduma Fuzwayo.
Ngeviki ephelileyo kumele ukuthi sibe layo leyo demonstration yamanzi amapholisa asesiyivala sathi bona no siphuzile ukubanika inothisi ibingeneli 7 days abazifunayo noma kwakuyi-6 days kungasibalalelanga esasiqala ukufaka ngalo kwakusingayisenzeni hhayi savuma sathi oright bathi sifake inothisi entsha sayifaka kusele 10 days sisithi mhlaka-28 so u-28 sebesiphendule bathi bona awusoze kwenze ngoba kukhangelela ukuthi kuzabe kulo first lady eGwanda mhlaka-28 so i-demonstration yethu yamanzi sokumele imiswe babuya bathi kusime kusase lokukhulumisana okukhona but sathi thina aye kokukhulumisana sokule minyaka engu-10 sitshelwa ngakho akula nto ephumayo so sicela ukuthi lisinike i-chance yokuthi ke sihambise imeseji yethu izwakale sindawonye singabantu beGwanda so isimisiwe ngenxa yokuthi mhlaka-28 kuyabe kulo first lady.
Kutsho ukuthi lizalandela na isinqumo lesi kumbe liyaqhubekela phambili litshengisele
ikomiti ezakhamizi ihlalile sakwa sihlupha ukuthi siyiphathe njani indaba yenale. Sase sithi ngono sihlanganele ezakhamizi zahlanganela zoko lesithathu lona lolo lubuyayo. Kodwa amapolisa sawa advisor tentative ukuthi hayi njengoba lisitho sizacela ukuthi alright ke lisivumele siyifake emhla ka 29 ngomgcibelo kusiyeke liyephelelo kwilanga lika first lady. Kodwa silisicela iopportunity yokuthi nxa kuvuma sivele simthathe iopportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicaba ukuthi akayazi and esisuka ifihlwe ngokuthi nxa ebuya sokumele siyenze engathi yonke into isayithi kuthulise ke kungazwakali ukuthi kule problem kanti bekuyisikhathi esihle ukuthi la ethi efikile athi uyavula impompo eGwanda athole kungenamanzi a-understand ukuthi ngempela sibile eGwanda kule problem or ethi efikile asithole sibhele phandle sikhala kuye njengomama welizwe ukuthi hayi mama sile problem yokuthi kasilamanzi eGwanda. Okunjalo-ke hayi sikhomithi iqinisi abanye besithi siqhubeke abanye besithi sithi zathi hayi sizakuzwa ngabantu kodwa ukuhlonipha ngokukhuluma kwabo orayithi-ke sizathi ngomgqibelo sizacela izakhamizi ukuthi sivume ukuthi sikwenze ngomgqibelo siyekele umama kudlule kodwa sizamnika iphepha lethu eliqinisa ukuthi eGwanda sile problem yamanzi.
Lo ngumnumzana Maduma Fuzwayo unobhala wenhlanganiso yeGwanda Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Uzulu uthi ibhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liphuzile ukwethula uhlelo lokuchasisela abantu makhaza labo somabhizimusi ngesimo sama-bond notes engakethulwa. Kulembiko ehlukeneyo ngelanga lokwethulwa kwalimali ngemva kokwethulwe liphephandaba le-The Independent ngeviki edluleyo elithe inkampani ebimele idinde limali ithi kayisafuni ukwenza lokhu. Abantu abakhulumele Studio 7 lamuhla bathe umbiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mangutshka ukuthi bafuna ukufundisa uZulu ngokusebenza kwama-bond notes utshengisa ukuthi ngabakwazi abakwenzayo. Iphephandaba likahulumende le-The Herald lalo libika ukuthi uMangutshka uphinde njalo wathi ama-bond notes la kawatsho ukuthi sokuzasetshenziswa idola leZimbabwe lona elagugudeka isisindo lagcina lilahlwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele encwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Imfundiso iyabe iqakathekile sibile ukuthi ibe khona kodwa kumana njengani isithuzile nxa sefuna ukuthi bafuna ukuletha ama-bond notes kwesikhathana esizayo esinjenge-2-3 weeks angazi ukuthi bazafinyelela njani ukufika endaweni eziningi lapho elizantsho. Nxa ungakhangela uzabona ukuthi information ifike ebantwini kuzaba nzima kakhulu ngoba abanye abalamaradio abanye ababantu abanye sepa angazi ukuthi bazaba le mfundiso njani engafika ebantwini kusikhathana lesisele.
Ungatshela-ke ibhanga leli elikhulu ele-Reserve Bank ukuthi lenzeni pho nxa sokunje
labaqhubekele phambili kodwa imfundiso akumelanga ibe ama-bond notes ephuma kumele bezame ukuthi bafike endaweni ezileyo o okunye abangakwenza yekusebenza lamanye amaqembu kumbe ama-organization angabancede ukuthi bafike ebantwini ngoba bona kodwa bona ukuthi bayabhanisa ukuthi bafike bengathi bafuna ukuthi basebenzise amaradio bafuna ukuthi basebenzise ama-newspaper kuyabe kufunakala ukuthi zifike khona. So ngingazi ukuthi ama-resources akhona bazawafuna ngathi ukuthi benze njalo kodwa kuyabe kuqakathekile sibile ukuthi bafike ebantwini bawafundise abantu bengacilwa ngendaba le yabo-bond.
Ye kodwa ubona zani inhlanganiso ongabe ukhuluma ngazo ngezinjengaziphi?
Inhlanganiso ezisebenzisa ingxenye yamadrama nxa besiya emaphandleni inhlanganiso ezikhona ku-economy abo-CZI ama-banks futhi bangasebenzisa ama-banks ukuthi abantu baluze i-information kuma-banks ngendaba le ema-bond ukuze abantu babekwazi ukuthi kuyini okumele bakunanzelele.
Umnumzana Masimba Gutshera yincwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushotwe yi 4930-6065, la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba we-High Court eHarare usunqume ukuthi abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF kumele basuke lapho abazihlalisa khona kundawo yama-cooperative emzini we-Warren Park. Umahluli uthi abasakhulayo labanxa bengavumelani lesinqumo lesi kumele basiphikise kungakedluli amalanga alitshumi kusukela mhla ka-14 kulinyanga. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
La ma-cooperatives angenwa ngabasakhulayo laba ngabalisa e-South Pole, Westwood, Warren Hills kunye leye-Walk-in Spirit abetheswa umlandu wokukhokhela abasakhulayo be-ZANU-PF laba ukuhluthuna lomhlabathi. Babalisa u-Agoni Mosi, uThapiwa Kanyemba, uDaniel Chigoni kanye lobikwa kunguye okhangelelwe ukumela ibandla le-ZANU-PF kule ndawo, Shadow Minister umnumzana Abisha Ibrahim uShekunze. Kodwa uShekunze yena uyazigeza kuleli cala esithi kabazi laba bantu. Omunye wamalunga ala ma-cooperatives umnumzana Dumisani Swanda ulandise ngokwenzakala kibo.
Sithe sesiphuyiland sesisavelwe saqeda, sesiphiwa amanamba sadobha saqeda, kuthe ke sokunjalo sasesithola ukubana sokulabafana abangenayo besithathela iland bethi ngeyabo, bethunganyelwa ngu-Abishaya uShekunze. Kwasekusihlupha, sase sihambe emapholiseni sakhuluma namapholisa. Indaba yahanjiswa e-Harare Central, yaphinda yabiselwa njalo e-Warren Park Police Station bethi kayiqedwe khona ngani. Thina njenge-cooperative si-consortium sasesihlala phansi sabonisana ukubana kungcono sidinge iloya ele consortium. Sithe sesithole igqweda, igqweda laseliphakamise indaba la ihambise High Court.
Usibande ethi lesi sehlakalo sesibabuyisele emuva ekuqhubeni imisebenzi yabo yokwakha.
Uthe seyijajile le ndaba wasethokolwana ukubana abala ncwadi zakhona ezaleyo ndawo esasiyiphiwe thina. Ngakho ke kabasuke, baphiwe 10 days kodwa ke sithola belokhu bekhona apha endaweni yonaleyo. Kodwa u-Abishaya nxa sikhuluma layo uthi kayisibo bafana kwakhe, kayisiyo bathungamelayo, simkhuphe kuleyo ndawo. Ngakho kuyasihlukuluza thina njengama-members e-cooperative abaphiwe indawo yokubana sithole indawo yokuhlala.
Incwadi eyalotshwa ngosaphethe ugatsha olubona ngezindlu lokwakhiwa kwazo kumasipala we-Harare mhla ka-16 kunyaka Nkwenkwezi, u-retired Major Marara yakubeka sobala ukuba abama-cooperative amanela yiwo asemthethweni esithi abe-ZANU-PF abaziwa. Kodwa abasakhulayo laba baqhubeka beqinisa amakhanda besala kukulandela lokho, bethi ngoba kulilungelo labo ukuhlala kulezo ndawo njengoba bekwenza kulandelwa uhlelo lwebandla labo le-ZANU-PF lokuthola isontanga amastendi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uthi oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika omutsha emela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump uqhubeka ezigwenxa nsuku zonke ngenkulumo eveza sobala ukuthi kalungelanga ukubusa ilizwe leMelika. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma takanguye yeli angila lebusuku ngihlushwa isilwane angila lebusuku angila lebusuku ngihlushwa isilwane angila lebusuku
ugatsha lwezempila kahle lo kunakekelwa kwabantwana solwethule ombiko ukukhuthaza uZulu ukuthi aqaphele imikhuhlane yesihudo ememethekiswa ngamanzi ngemva kokutholakala kwabantu abangamachumi ayisithupha eHarare ababili eMutare loyedwa emaswingo belomkhuhlane wetyphoid okhangelelwe ukusabalala ngamandla lapho iZulu seliqalisile ukuna. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Umbiko lo wokuthi abantu baqaphele wethulwe ngumphathintambo walolu gatsha uDr David Parurenyathwa uxwayise ukuthi limikhuhlane ilakho ukuba yingozi kakhulu lonyaka ngenxa yokusilela kwamanzi endaweni eziningi zelizwe emadolobheni okutsho ukuthi abantu abasebenzisi izambuzi ngendlela. Lokhu uthi kwenza abantu basebenzise iganga ukuzathi lapho izulu selisina likhukhule yonke le ingcekeza ibeke emanzini okunatha okuzaletha limikhuhlane ngamandla. Amadolobho akobulawayo iHarare leMaswingo ngamanye aselohlelo lokuvala amanzi kuwalondoloza okuchiya inkulungwane zabantu zingelandlela yokuthola amanzi ahlanzekileyo. Isakhamuzi umnumzana Benson Swela uthi ukuswelakala kwemali yenhlelo zamanzi ngumlando kahulumende othatha imali kaZulu ayisebenzise kunhlelo zeziphathamandla labo sibalukhulu ngoba akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane udubo nje kungaqhakathekiswa kwendingeko zezizalwane.
Kumnyaka ophelileyo uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers izimota kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi kwenza kuhle kube lula ukuthi lumkhuhlane umemetheke indawo yonke okuyikho okwenza bahlalele evalweni ngempilakahle yabo.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi iyenza imikhuhlane because abanye abantu bagcine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana la ma-toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbedzi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi isikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana le ndawo abantu abavame ukulahlela khona izibi njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla. Imikhuhlane yesihudo uthi ivamile ngesikhathi sezulu ikakhulu endaweni ezingelamanzi ahlanzekileyo kungakho ukuhlanzeka kuqakathekile.
Qakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibeleqiniso ukuthi khona enyaweni bagqokile njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi especially amanzi ayebehlale kuwandawo. Sibananzele ukuthi lalapho besidla futhi sibe leqiniso ukuthi bagezile izandla. Ingcekeza kumele simeke sure ukuthi khona nxa izibi zethu sizibophele emaphepheni lapho zingakathathwa.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi amakhansili adinga ukuzinuka amakhwapha ukuze yanike izakhamizi imfanelo zazo hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
Singahamba endaweni ezinjeyabomavuku kubodzibarasekwa kubokhwazana sathola ukuthi bakhona asebefika 65 years abangela msebenzi bapha imali ukhansile ucine sebavalela amanzi nxa sebavalela amanzi yikho abacina bethola khona imikhuhlane emininginingi kanti uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipality.
Okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumlani Maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selukusimo esibi njengomnyaka okwaqhamuka ngawo uhlobo lwesihudo lwekholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wekholera kumele sikhumbule ikholera liyana ngoba ama conditions adala ikholera lokho ekhona nanamuhle okuthi kungenza ukuthi ikholera lana njani iphenduke futhi so izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqhakathekisho.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo yokulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi kukhanya ayehluleka ukufeza lokhu. Ingcwethi kwezempilakahle zixwayisa ukuthi lapho umuntu etshisa umzimba, ezizwa ephela amandla, etshaywa likhanda, engakhwabithi ukudla, kuthi kwabanye azizwe equmbile njalo ephuma izilondalonda ze-rash, aphange aye esibhedlela ukuyahlolwa ukuthi akalawo yini umkhuhlane we-typhoid. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Lokhu sikudaba lwezempilakahle eleZimbabwe selikhethwe phakathi kwamazwe amane emhlabeni wonke jikelele ukuba lenze ucwaningo lokudinga imithi engelapha umkhuhlane wengculaza. Lolu cwaningo luza kwenziwa ngabekolishi leChicago ngapha eMelika. Amanye amazwe aphatheka kucwaningo lolu abalisa eleTanzania, eleMozambique, eleMalawi, eleBotswana, leKenya. Kwezemidlalo lamhlanje, ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthi sebekhangelele kumkhankaso wokuphakamisa inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League ngemva kokukhitshwa kwaleli qembu kunkezo yeChibuku Super Cup liqembu lengezi iPlatinum Stars ngempela sonto. Kubika intathelisindaba yethu uJoseph Njanji.
Seliphelelwe ngumphako iqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyanga lenkezo iPlatinum Stars ngensonto. Iqembu leHighlanders lingene kumidlalo yesigaba se-semi-final kumncintiswano weChibuku Super Cup lile thuba lokuqeda imidlalo yalonyaka liphethe inkezo ezimbili okuyizwe eziqhakathekileyo kweZimbabwe njengoba lingelinye lamaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco se-PSL. Ukunqotshwa kweqembu leHighlanders ngelinkezo iPlatinum Stars kutsho ukuba iqembu leFC Platinum yilo lodwa eliselele lile thuba lokuphakamisa inkezo ezimbili okuyizo eziqhakathekileyo njengoba lona lifinyelele kufinali ngemva kokutshaya leHarare City nge-3 kanya. Iqembu leHighlanders leFC Platinum ancintisana lele Cape United ukuphakamisa isicoco se-PSL kusele imidlalo emithathu ukuba imidlalo yeligi ifike emaphethelweni. Ukapteni weqembu leBhosso uFelix Chindungwe uthi ivele isiwuchithile umuthi inkonyane, yikho ke akusasizi ukutshona bekhala ngokukhitshwa kunkezo yeChibuku Super Cup kodwa sekumele bekhangele okuzayo.
So into eqhathekile ukuthi sokudlule kwesikhangelele okuseleyo nonke esibasiyenze kwe-championship sesikhangelele. Oqhathekile konto ethile nathi sidlalo kwethu siwine.
I-final yenkezo yeChibuku Super Cup ikhangelelwe ukuba idlalwe emhlazini 5 kunyanga kaLwezi kodwa inhlanganiso ye-PSL khona iza kutsho ukuba lomdlalo ozadlalelwa ngaphi. Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachumi esikhombisa lanhlanu zamadola kuthi elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola. Iqembu leHighlanders leHarare City wona aphelele ku-semi-final azathola inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu kuthi lawo aphume kusigaba se-quarter-final athole inkulungwane ezilichumi lanhlanu. Ikanti lawo ahle avalelisa kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilichumi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leMamelodi Sundowns leSouth Africa yilo eletheswe inkatha yokuba zintshantshu zomdlalo kuzwekazi leAfrica ngemva kokuphakamisa isicoco seCAF Champions League ngensonto. Iqembu leSundowns linqotshwe nge-1 kanyangele zamalekhe le-Egypt khonale kweleGibhithe kodwa nxa sekuhlanganiswa lempumelo yomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe leSouth Africa lapho iSundowns inqobe khona nge-3 kanya kutsho ukuba iSundowns inqobe nge-3-1. Umdlali waseZimbabwe uKhama Billiard ngomunye wabadlali abathenjiweyo uqembu leMamelodi Sundowns, ikanti nomdlali waseZimbabwe olodumo uPeter Ndlovu usebenzela leli qembu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi. Zihlobo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona i-by-election ye-Norton lapho kunqobe khona umnumzana Themba Mliso. Tokazi kwane loko lamhlanje olivalelisayo ngutungamile inkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.